com. Anopone kane mufaro, dini wenyu, jonga kande miri, ndri mu Washington DC.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kona mgela nyenja wule mkulu kustudio 7, ngulesibili mshaka 7, Ntulikazi 2020, mpraxedis Jeremiah. Enda beni zetu la mshanje. Asebethola kalebe legciwane le-COVID-19 eZimbabwe sibe ngamakhulu edlula ayisikhombisa 734. Emhlabeni jikelele sebe izigidi phose ezilishumi lambili 11.7 million.
Kubuhlungu ukulahlekelwa ngumzali. Umama ubuye ngasiya mama osekhulile kakhulu kodwa ikuthi ukufa kuyafika noma kubani. Siyakhala sithi President Lemuli yonke yakuchamisa. Duduzeka siyakwazi ukubana ihlukuluzekile ngesikhathi esinzima kangaka.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe yehlukeneyo imanyene lozulu weZimbabwe ukukhalela imuli yakoJamisa ngemva kokulahlekelwa okukhulu ngokubhubha kukagogo Jamisa izolo.
Sananzela njalo ukuthi amapipe lawo asetshintshwa sokufakwa amapipe awe PVC awe plastic okuyikho esikhangelela ukuthi kuza sewuqede uhlupho lolu lwesigudo phakathi komuzi oluvevele umuzi wakobulawayo. Imizamo esiyenza njengekhansili ukuthi silungise udaba lolu lwamanzi.
Abekomiti yedale lephalamende yebona ngombuso wezabelo bakhuthaza ukuba uhlupho lokuswelakala kwamanzi kobulawayo kumele lulungisiswe ngokuphangisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kufe umuntu oyedwa kobulawayo otholakale ele COVID-19 ngesonto. Osokukweze inani lasebethethwe yilo mkhuhlane kwabathoba munye 9. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga langomvulo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 734. Asebesinde kulo mkhuhlane sebephose bafike amakhulu amabili 197. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hachi loku laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalolumbili 80,654. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11,775. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 541,635. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million kubika abenhlanganiso yeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 491,750 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,622 kwasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 236,366 kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo imanyene lozulu weZimbabwe ukukhalela imuli yakoJamisa ngemva kokulahlekelwa okukhulu ngokubhubha kukagogo Jamisa izolo emini yantambama emzini wakhe kogudu. Umoyi ugogo Jamisa bekungunina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe enduduzo awathumele enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eTwitter. Umongameli Emerson Mnangagwa uveze ukudana ukukhulu ngemva kaGogo Chamisa esithi bayamthandazela umnumzana Nelson Chamisa ngalesi sikhathi esinzima esehlele imuli yakhe. Unkosazana Thokozani Kuphe, umkhokheli webandla leMDCT, laye uthumele amazwi akhe enduduzo kwabomdeni kaChamisa ngandlela yinye eTwitter esithi makalale ngokuthula uGogo njalo ebathandazela. Inkokheli yeMDC Alliance esedalela ePhalamende ithi ibuhlungu ngokulahlekelwa ngumama wenkokheli yomzabalazo weZimbabwe. Omunye wabo ngunkosikazi Phyllis Ndlovu ongusenator weMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North edalela ePhalamende.
Sithanda ukuletha ukudala okukhulu ngokulahlekelwa ngumama wethu, umama owasezalela iCawe lethu uGugnesson Chamisa. Bakithi uNkulunkulu uyapha, uNkulunkulu uyathatha, njalo yonke impilo yesikhathi sayo. Ngitsho lokho kini yonke bomama eZimbabwe, usuku besike emulini yakwepresidenti asibenzayo imungi azile eselula bomama.
Ukhuthaza ukubambana kwamalunga ebandla elikhokhelwa nguChamisa leMDC Alliance unkosikazi Ndlovu. Unkosikazi Siphiwe Ncube, yena ongusenator wesigabeni sakoBulawayo, laye uphosele awakhe amazwi enduduzo.
Kubuhlungu ukulahlekelwa ngumzali, umama ubuye ngasiya mama osekhulile kakhulu, kodwa ikuthi ukufa kuyafika noma kubani. Siyakhala sithi president lemuli yonke yakoChamisa, duduzeka, siyakwazi ukubana lihlukuluzekile ngesikhathi esinzima kangaka phakathi kokugulelwa ngumama kumbe ugulile umama kumbe kube yi-sudden death.
Uchaze umuyi njengomuntu obe ngumama webandla kanye lesizwe uSenator Ncube.
Umama asiselaye, silahlekelwe ngumzali besimthanda kakhulu, belisaselethuba elihle empilweni lokuba lomzali, kodwa bakithi osokwehlile sokwehlile, akulanto esingayenza. Njengemuli yeMDC lemuli, thina njengemuli yakoNcube sikhala lani sithi ha ubakithi kubuhlungu, kodwa kulanto esingayenza. Umlimo besiphile, umzali usehambile.
Umnumzana Steven Moyo isakhamuzi saseHarare ngomunye wabaveze ukuthinteka ngemva kaGogo Chamisa.
Sibuhlungu kakhulukazi ngalokho osokwenzakele, ukubhubha kukaGogo uChamisa. Lapha khona uChamisa, lapha khona uChamisa sithi sikhala laye, baduduzeke, yindlela yethu sonke.
Unkosikazi Tamari Nyoni waseWange laye wethule awakhe amazwi enduduzo kwabomdeni kaChamisa.
Ngilusizi ngokuzwa ngokulahlekelwa kwenu ngumama, sengathi inkosi ingaliphathisa imuli yonke lithole induduzo evela kumlimi. Duduzekani bathandekayo, izinhliziyo zenu mazingakhathazeki kakhulu. Njalo utshilo umbhalo ukuthi yonke into ilesikhathi sayo, ngakho ngithi makalale ngokuthula umama.
Umnumzana Nkosana Mthembu waseGwanda laye uveze ukudana ngalimfa.
Silusizi kakhulu ngomonakalo owenzakale koChamisa. Sengathi inkosi ingangenela iduduze umuzi wakhe, sikhala laye. Kubuhlungu kufelwa ngumuntu okuzalayo phezu kwento yonke le esisenzakala kuye, aphinde aswele umama wakhe. Inkosi mayingenele imduduzo esikizo.
Abanye abathumele amazwi enduduzo kungubeka Ithemba Lubambo, isakhamuzi sedolobheni lakoBulawayo.
Mina uBekuthemba Lubambo, lo mdeni wami sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo kumuli yakoChamisa lebandla leMDC Alliance, sisithi dudukini umama kalale ngokuthula.
Inkokheli yeMDC Alliance eyezigaba ezehlukeneyo iphakathi kokuqoqa izimota lamabhasi okuthwala abantu abaya esililweni. Umbuthano omkhulu usemzini wakoGudu eHarare lapho uhlala khona uChamisa. Abantu bebebuya nje ukuzomkhalela bemduduza, kodwa kungela mbuthano. Sikhuluma kunje abantu sebesuka eHarare lakuzigaba ezijeneyo zelizwe belubhekise kogudu ukuyaphatheka emngcwabeni kagogo Jamisa. Ukhangelelwe ukungcwatshwa ngabo 10 ekuseni kusasa ngolwesithathu mhlaka 8 Ntulikazi ugogo Jamisa emzini wakhe oseChijikamakuni Village esiqintini sako Makwiriwindi kochiwara esiqintini sako Gutu eMashingo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abe komiti yedale lephalamende ebona ngombuso wezabelo lokuqhutshwa kwenhlelo bahlangene labe kansile yakobulawayo bakhuthaza ukuba uhlupho lokuselakala kwamanzi edolobheni leli kumele lulungisiswe ngokuphangisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikomiti leyi ekhokhelwa nguNduna Zama Ngungumbane ibe lomhlangano lenkokheli yekhansili lamakhansila wobulawayo izolo ngenjongo yokuzwisisa ngohlupho lwamanzi kanye lokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu kubangelwa ngamanzi alengcekeza edolobheni leli. Ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu anathisa obulawayo, ikhansili yenelisa ukupha izakhamizi zakobulawayo amanzi okosuku olulodwa ngeviki, njalo sekulabantu abalitshumi lantathu asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo esibangelwa yilamanzi. Elinye ilunga lale komiti umnumzana Bramwell Bushu omela iShamva South edale lephalamende uthi ikomiti yakhe ikubone kuqakathekile ukuthi enze umhlangano lo ngemva kokuhlangana lomphathi ntambo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo ngohlupho lunye lwamanzi akobulawayo.
As the Committee on Local Government, when it was clear that there were serious water problems,
njengekomiti ebona ngezelocal government njalo zikhangele idubo olukhona olwamanzi kobulawayo kakhulu sikhangelisisa i-outbreak le esike yabakhona e-Daria. Sisuke sabiza-ke uminista obona ngezelocal government ukuthi ezosichasisela kabanzi ukuthi macebo bani abalawo ukuthi bekhangele lolu hlupho olubhekane lebulawayo uhlupho lwamanzi njalo zikhangele ukuthi ama-solutions abazabalawo kube ngama-solutions engasuse abe ngawakhathesi kuphela kodwa azalasta isikhathi eside, especially sikhangele ukuthi amadamu akobulawayo ama-levels akhona wonke asephansi.
Udokotela Edwin Sibanda okhangela inhlelo zempilakahle ekhansilini yakobulawayo utshele ikomiti ukuthi uphenyo lwabo seluveze ukuthi kulemkhuhlane yesihudo sedysentery lesetyphoid kodwa abakayitholi imbangela, kodwa banakanela ukuba kwahlangana impompi ezithwala amanzi okunatha kanye lezithwala ingcekeza ngenxa yokudabuka kwamaphayiphi ikakhulu emzini weluveze. Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ikhansili siqale ukukhipha impompi ezihambisa amanzi awensimbi amadala kufaka aweplastic.
Abahlali abathi bona yizo indaba ezingaba impangela singathi abathi yikho kwadabuka khona amaphayiphi singathi ahlangene athwala amanzi lathwala ingcekeza esuka ezindlini ezambuzini ukuthi kungaba kuyikho yini impangela. Sananzelela njalo ukuthi kulomsebenzi eminingi eyenzakala phakathi komuzi weluveve singathi ekukhipha amaphayiphi esingathi awe-galvanized awensimbi ayesetshenziswa kudala afakwa ngama-1931 umuzi weluveve usungulwa. Sananzelela njalo ukuthi amaphayiphi lawo asetshintshwa sokufakwa amaphayiphi awe-PVC awe-plastic okuyikho esikhangelela ukuthi kuza sewuqede uhlupho lolu lwesihudo phakathi komuzi weluveve lomuzi wakobulawayo. Imizamo esiyenza njengekhansi ukuthi silungise udaba lolu lwamanzi, silungise udaba lolu lokuthi amanzi angabe buya engcolile kodwa lasingathi lapha afikela khona kumareservoir efika ehlanzekile.
Unkosikazi Lerato Nyoni oyisakhamuzi seluveve uthi abanye lokhu bebanjwe ngumkhuhlane wesihudo.
Ivele kasikho yephi ngendaba yamanzi cause amanzi lawa sekhozele impilo zabantu eziningi, abanye bafile, abanye lokhu begula asikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba isimo esiseluveve kasimanga kuhle shu. So sicela ukuncedisa ngoba asisoze siyeke kube silokhu esikomplaina ngoba akumanga kuhle ngendaba yamanzi.
Unkosikazi Zandile Songo esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sokumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kumkhuhlane wesihudo.
Besiziqhenya thina lapho kokulala sithi sinatha kambe imoli eziyi-13 ezeluveve sezilahlekelwe zempilo ngenxa yokunatha amanzi nje kuphela awempompo avela kukhansili. Somele ukuthi singathatha lokhu kwenzakale eluveve kuphela, kodwa somele ukuthi njengobulawayo wonke sithathe lathi amanyathelo okuzivikela, sebenzise o-water guard, sibilise amanzi kuqala ngoba isihudo lesi singabamba loba ngubani. Njalo futhi okunye esesikukhangelele khathesi kuhulumende ukuthi aluba nxade engasiza ngokuthi kwakhiwe amanye amadamu, kuke kumiwe ukuqhelisa idolobho ngoba kwakhiwa amadamu okuqala ungakaze ukuqhelisa idolobho.
Ikhansili yakoBulawayo ithola amanzi emadamu ayisithupha angaphandle kwedolobho, njalo amanye amadamu lawa awasela manzi. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi idinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini asenyamandlovu aquifer, ilakho ukuthola amanzi avela edamu leKhami. Bephendula ukuthi kungani kulomehluko ongaka emalini efunekayo. Abekhansili bathi baxhasisela i-committee eyathunywa phambilini ukuthi imali ekhulunywa nguhulumende ngeyokulungisisa uhlupho kwesikhathi esifitshane, kodwa ukuthi uhlupho luqedwe kufuneka imali eningi. Idamu leGwayisha ngani lilakho ukunceda ukuqeda uhlupho lwamanzi, kodwa lukhatshana ukuphela ukwakhiwa ngoba uhulumende ekhala ngemali. Ngimele iStudio 7 ngiseBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela umkankaso kamhla ka 31 Ntulikazi ukukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka. Ontanga, libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso okungathuthukisa abatsha na? Silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilokandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ilizwe leMadagascar seliphinde labuyisela imigoqo elukhuni eyokuvalela abantu ezindlini. Uhlelo lwe-lockdown ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngemva kokuqonga kwenani labantu asabelaleli gcikwane selokhu kwethulwa imigoqo le kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ele-North Korea lithi alikazimiseli ukusungula inkulumo lele-Melika ngesikhathi esikhathamandla sikahulumende we-Melika uMnumzana Stephen Bacon efike kulelo lizwe ukucubungula udaba lwezikhali ze-nuclear.
Inhlanganiso emela izisebenzi eye-Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi isiphume lohlelo lokuthi izisebenzi zikhalale umsebenzi ngeviki ezayo, zikhonona ngeholo eliphansi, njalo zikhalaza ngokuthi zihlawulwe ngedola leMelika. UNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Inyathelo le-ZCTU leli liza ngesikhathi abongi sebelamaviki bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Liza njalo ngesikhathi kulomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhla ka 31 kulinyanga besola uhulumende we-ZANU-PF ngokubalethela ubunzima empilweni ngokubusa kubi lokwehluleka ukulungisisa umnotho. Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo utshele iStudio 7 ukuthi basazokutsho ukuthi ukutshengisela lokhu kuza kwenziwa kuwaphi amalanga. Ukutshengisela kwabongi kubangele ukubotshwa kwabanye babo abalitshumi lantathu eHarare izolo, kodwa bakhululwe ngemali yesibambiso namuhla. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende ugijimela ukuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezibhedlela kungela mithi kanti labongi labo beholiswa okuyimadlana okungatsho lutho.
Uhulumende la kufuze akhangele esithi ngama-priorities akhe. Ngakhayela kube umongikazi kathesi iziphathamandla zithengelwe izimota, iziphathamandla zithengelwe izimota zezibhedlela. Kodwa izibhedlela zilazo into ezincane ezifunakala kade izibhedlela zasihambe. Ungakhangela konke lokhu kusemthethweni ukuthi isiphathamandla sizele imota. Wari ungakhangela ukuthi sokusenzakala kuyi-priority phezu kwe-priority ezinye izinto. Sokusiba nzima ukuthi uwehlukanise ukuthi ikuyimplimenta umthetho kumbe i-corruption.
Lanxa izisebenzi zisithi zifuna ukuholiswa ngedola leMelika, uShoko uthi kungaba ngcono ukuthi kusetshenziswe irandi lakwele South Africa ngoba imali yeMelika isilela elizweni.
Xa ngukhangele uhulumende into angayenza ikakhulu angakhulumisana leSouth Africa kulokubana sisebenzise idola, sisebenzise irandi as our base currency njengoba iSouth Africa iyo i-major trading partner yeZimbabwe.
Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kembo Mohati uchiye uZulu ekhuza umhlola ngempela viki ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho ngoba abantu abansundu kabazange bakufundiswe lokhu ngabelungu ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Kodwa iningi lithi okubulala umnotho inkohlakalo egcwele kuhulumende lakuzanu PF. Inhlanganiso yeParis Club isanda kwala ukuboleka uhulumende imali engena kuzigidi isithi kumele alungisise udaba lwamalungelo oluntu kuqala. Izakhamizi zona zihlaba omkhulu umkhosi ngokudula kwezinto. Nangu umnumzana Nico Ndebele isakhamuzi sakomangubo ePlumtree.
Sinje asisayazi unity akusela into esithola ngoba izinto ziyadura. Into esikhathaza kakhulu 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 impela ukukutheka komnotho. Uzathola impela ungeke usakwanisa ukuthenga impuphu. Uma usithi uyayithenga ngamabhondi uyazwa ukuthi ayi 6000 bondi khonapha nemali ingekho. Kuyafiwa mpela babunkomo. Akusatholakali lutho ngoba izinto ziyadura. Le mali akula. Sesifile ngendlala mpela babunkomo. Hayi hayi. Lo nyaka abantu bazaphela.
Ukukhalala umsebenzi okuqoqwa iZCTU lokhu lokutshengisela okuqoqwa ngabamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo mhlaka 31 kulakho ukuhlangabezwa ngodlame nguhulumende. Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Obert Mpofu wethule umbiko ukuthi abaqoqa ukutshengisela lokhu yizitha. Uthe njalo abagcini bomthetho bazaluphatha ngendlela abayaziyo loludaba. Esinye njalo isiphathamandla seZANU PF umnumzana Belief Gawule uthi abangavumelani lakho ikutshengisela ngodlakela.
Isekelo sombuso weZimbabwe siyakuvuma kakhulu ukuthi abantu batshengisele kodwa betshengisela ngokuthula. Ukutshengisela ngokuthula yikuhamba nje abantu betshele noma amagwali bemgwaqweni behlabela besenza njalo bengaphambanisi lutho bezihambela betshengisa ukuthi lokhu siyakuzonda lokhu asikuvumi lani lani ngokuthula bengaphambanisi umuntu ozihambela siya ekhemisti siyadinga imithi yakhe ohambise abahambisa izigulane ezibhedlela kodwa lokhu kuvala imigwaqo kutshiswa amathaya kuphoswa amatshe kutshiswa izimota kutshiswe asokutshengisela loba yibudlova obulokuganga okungaphezu kwamandla.
Idola leZimbabwe lona liqhubeke lilahlekelwa luhlonzi emkambo osemthethweni namuhla lapho idola elilodwa leMelika ebese lilingana khona lamadola eZimbabwe angamatshumi ayisithupha lanhlanu kumbe 1:65.87. Ngeviki edluleyo beliku 1:63.75. Kolunye njalo udaba isiphathamandla senkampani ye Drugs International umnumzana Delish Nguwaya yena obeselamaviki amathathu ebotshelwe ukuthola umsebenzi wokuthengela uhulumende izinto zokusebenzisa emizameni yokwenqabela icoronavirus. Ngokuqamba amanga ukhululwe ngemali yesibambiso namuhla. Udaba lolu lwabangela njalo ukubotshwa kukamphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono etshiyeneyo umkhankaso kamhlaka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukubana angene ezitaladeni etshengisela insolo yakhe ngokonakala kwesimo somnotho kanye lesombusazwe. Asizweni abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngalokhu kutshengisela.
Sanibonani, sanibonani, igama lami nguPhiphisane Samuel ngibuye enkaya. Into ezokwenzeka laphayana eZimbabwe njengoba bethi bafuna ukususa iparty ebusayo. Sekuligazi lodwa futhi abafuna ukulichitha lelo ngoba umnangagwa uzochitha igazi. Angeke azabayeke laba bantu begijima ezitradini betoyitoya. Into ezokwenzeka uzobulala abantu futhi umnangagwa, kungabi indaba zalutho. Njengoba nje vele akundaba zalutho njengoba kufa abantu, ligazi lodwa elizochitheka manje laphayana eZimbabwe makuyukuthi bafuna ukwenza leyo nto leyo. Ligazi esili-aplayelwa kumanje. So mina ngizibonela igazi nje kuphela lodwa laphayana.
Amsakazi ele phatha iphume ehlilekile, msakazi ayiphume impela. Kungena abasuke sport senza kanjani? Sila kudedelwana msakazi.
Msakazi weStudio 7 mina ngumoyo wasePlumtree. Hayi ngithi nami umnangagwa akaphume, akaphume bantu, hawu sisokole. Laba bathi kahlali asikwazi ukuthi bona batholane. Siyahlupheka mpela, mpela, mpela. Into zonke zihlamukile, imali kayikho. Yena ungcono ngoba basebenzisa imali yesteti. Naye ngcono ebulale ke nge-31. Impela siyaphuma, laba abayesaba lokutshaywa abasale. Lokungasikufa yikuphi, asenalutho. Ayikho into nje silayo. Siyahlupheka, nyabonga msakazi. Mnangagwa must go and his party must go.
Linjani basakazi beStudio 7, mina ngiyimi B1 lowagwelo. Ngiyathanda ukubonga kakhulu isikhathi lesinthe nxa kungavuma ukuthi ngizwakale i-voice note yami kuStudio 7 neZimbabwe yonke jikelele. Indaba le sikhuluma ngayo manje leyi demonstration mhlaka 31 July ngiyayisekela kakhulu. MaZimbabwe ahlelekileyo kasisekeleni nathi sixhase ngendlela enokufanela ndaba ngokuthi sesidule sesizwile. Sakuma election la kubona kwenzakalayo manje. Into engicela kakhulu, ngicela amasosha ethu lamapholisa ethu kabambane nabantu bonke, sikhiphe idoti le khona.
Salibonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina into yokuqala engithanda ukukhuluma ngayo ile ndaba yeZANU PF ukwehluleka kwayo kubusizwe. For 40 years isithethe izwe leZimbabwe laba yinhlekisa yomhlaba, kambe mangabantwana beZimbabwe mawubabona emazweni wonke ase-Afrika, abanye bakubo Malawi, abanye Mozambique, abanye Namibia, abanye Zambia. Kubana wacabanga ukuthi abantwana beZimbabwe bazobe behamba besiyafuna imisebenzi kubo Mozambique, oTanzania, Kenya, wonke almost amazwe wonke bedinga nje impilo engcono. Asesifikile isikhathi sokuthi iZANU PF ihambe ngoba ayihlulekile. Izolo nje uKhembo Mohadi bekhuluma ukuthi uhulumende kaSmith wabafundi azange wabafundisa ukuthi i-economy yenziwa kanjani. Uma behluleka kweze-economy abachiye phela, bechiye labakwaziyo.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngomkhankaso wokutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi. Lawe ulakho ukusithumela owakho umbono WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7.